nabo embone ukuthi balimele kakhulu bakade ngibagijimisa ezibhedlela ukuthi bazolatshwa. Izolo ngiye ngabantu abakwana 11, ngasuka around 11 o'clock ntambama sengisiyaphumula. Namhlanje ngivukele phakathi kwe-ward futhi ngifonelwa ngabantu, ngibathwala ngisiza labo lapha. Lakathi sinjengalokhu ngikhuluma lawe, ngisesibhedlela nabo e-BMC ese-Bellevue ku-Bulawayo Road ya sizingene town.
Amanxeba abo anjani?
Ama-weapons akade betshaya ngawo ayatshiyana. Kulama-button stick ayandisa ukusetshenziswa ngamapolisa alaba be-black boots, lentambo zamagetsi noma isigodo noma lamacheni lamawaya. Ukutshaya kwabo kade bengakhethi noma omncane, ngoba ewadini yami kulo muntwana ole-10 years owatshaywa ejayele ukuthi ubhuti wakhe ungaphi. Nabantu abadala, omunye ubaba embuye la entambama olenwele ezimhlophe lomkakhe ugogo, batshaya bonke. Ugogo lo wayephezu kokutshaywa kade ele-BP leshuga, ukuthi ulale lapha nasenika umbheda ngoba i-BP yayisikhwelile. Sathe sikhonapha omunye wangkhona amehlo wonke avuvukile, ukuvaleka kwamehlo ukuvuvuka. Baba betshaya khona ngama-button stick noma ukutshaya khona ngamacheni. Imbambo lezi zazitshaywa ukuthi omunye lokuhamba kasakwanisi, abanye batshaya even phansi kwenyawo. Umuntu uyabe sizama ukuvika ukuthi angalinyazwe emehlweni noma ukuthi angalinyazwe ikanda, sekugcina selimala izandla zakhe. Khonapha ngikhuluma nomunye ukansela wasekuwajana obuyise omunye owatshaywa ubullet laki langena la alisatshayanga imbambo kodwa litshaye isisu sakhe esayidini.
Bebetshaywa bengaphi?
Umfane bangikhona, abanye batshayelwa ezindlini besithiwa lina lidingani lingamadoda ezindlini zenu. Abanye babetshayela ukuthi kulo abantu esibabone bengena lapha bebaleka, muphumiseni ungaphi. Uzathola kwenye ifamily kuyabe sokutshaya umuntu wonke ozatholakala ekhona. Abanye batshayelwa ezitridini ukuthi lihambelani liya ngaphi. Yini abantu abafake isigodo, abafake amatshe ezitridini. So umuntu ongashayanga eyayiyinhlanhla yakhe kuleyi ndawo lapho engikukho duzane lesibhedlela lesi se-BNC. Kule ndawo eke yatshaywa abantu namhlanje emini bethiwa kade bezihlalele bebathathu ebridgini baphongukulandwa, baphongukutshaywa. Asazange ukuthi kade betshele ukuthi benzeni.